Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo.
Ngoba nxa enxisa sithi ikhala liyayivunyelwa, that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezanu PF akusafuzanga bagqoke yellow.
Ukhetho oluzayo solusondele, kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni. Kwenzakalani?
Njengoba indiphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini?
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo?
Kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa embusimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikhokhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo. Kodwa umnumzana Thendai Biti, omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha, utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha. Uthe okungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi iZambia. Amalunga edalela eParliament asanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe izolo, njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho. Ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedale leParliament izolo uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa.
Ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amacha lamadala angene ngokurecorda la angena ngokuthiwa ngabanye kwethu. Sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules. Siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezinye isikhathi semini lapho esesizahlangana khona sesisiyacutshwa ukuthi singene edalela eParliament. Seqede lapho around 12 sasesiyahlangana ke iparty yethu i-CCC. Sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esikongratulator esikhedlala ngendlela okumele sisebenze ngayo. Since iparty yethu kuthiwa yi-Citizen Coalition for Change, upresident ubesitsho ukuthi yes sesingenile, kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo siyebonga siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchi ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibesebantwini singaphumi ebantwini. Wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha, kungabi kuzwe ukuthi sokuthiwa hhayi thina u-MP kathi vele sivele singamazi. So ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze labantu.
Ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo?
Mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayecelwa ngabantu singaka recall ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu ye-CDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngevuka ephelileyo ngewuthende naledlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandi nalenzayo ngizabe mbonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebe. Ngisuka lapho sengibiza ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamenti. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback nalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa ke ama-feedback ami lokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thi?
Ukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke irigalia. U-speaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukushare in abantu. Uthe sephendula ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama political parties abo. Sasesizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekile but asithi mina ngivele ngile outfit yami eyellow. Angisoze ngiyekela ugqoke outfit yami eyellow ngoba ayiso regalia. Ungenze ukuthi ngayithenga kungakabi le party ele color yeyellow. So sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumile uspeaker akukho ku-standing rules order book ukuthi abantu bangakukho okukhona ukuthi abantu bangabuyi begqoke irigalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyo ayivunyelwa ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyo ayivunyelwa that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezana u-PF akusafuzanga bagqoke green yellow ngoba labo yini ikhala balala ikhala eyiyellow balala ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi uyabezama ukuchazana ukuthi abantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuqokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho okutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzekale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela izanu, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe-excited or ajabule ukuthi hawu siwinile ngoba lokho angithi ngumpikitsha nje osibonisa iside tize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Kunokuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzoyenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka 2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, kubona ngani luzahamba njani?
Uma sikhangela ke sikhangela lomnyaka ezayo lo khetho lukhangela lokuthi lwenziwe kufuze sizibuze njengabantu bezibabhe bazibuze futhi nalabo abaphakathi kokuphikisana laba bezana ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma okuzayenza ukuthi u2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyikuthi bengikulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi ezika 2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu-opposition yile yokuthi njengoba sithethi nasiwini labe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangaphi lo msini akulo ke wathi zekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kuqila khonoku ku-rig okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina lithe liwina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kutubele lingabantu abangawazi ukuluza lingabantu abangamukeliyo malithela ngqotho so kulobuqili kulobugalatshane obuzenziwa kusetshenziswa nale election kuthiwa khona izekhi isinto enhle kakhulu eyenza ama election achiye kungela msindo so next year ngomnyaka wezayo maso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani
khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi ukwenziwa ngabezaphu
izaphu libandla lidala angiboni ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo mina ngokubananzela kwami uma bekukhuluma indaba babonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 first time sen sibe ne 55 manje ke impumela leyenza kale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumbers zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko so imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabehlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancindisa kukhetho olusanda kwedlula. Ukhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla lezano PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi ukhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele isikhulumeli sikakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozani Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the port no vote for Monzora, no vote for ZANU PF. Waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke beZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iCCC waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iCCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumelo leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole 2 months ukwanisa ukudla ibandla elile 42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka 2023
2023 libona ungani liza ngena kukhetho lolu njani lizasekela yini ibandla le-CCC
abalaleli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende we-ZANU-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajuma amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla lesisisi siya kuma-by-elections okucacayo ngalokhu yokuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-advocate Nelson Chamisa ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa ngoba nguye yedwa emsimbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona
kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle lina njengebandla lithini
okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselohambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo siyakwazi kwezinye indaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi abantu bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikile ukuze bavotele amanye amabandla kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini kwezinye indaba ekungacaci i-voter inspection le-voter education so esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms sisiya kukhetho luka-2023 njalo ekhi kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhetha ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe yimpumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious kungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe isizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale lePhalamende elitsha elakhiwa eMount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. IMount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka owodwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Thembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele basakazi be-Studio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident Mkhondisi Moyo weMthwakazi Republic Party, sokuhlonipha mhlonisho. Namanje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU losho kanjalo noma iMDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasibisela emuva ngoba ungabuka iMDC Alliance labakhuluma ngayo ibulawayo ngiyakithi thina abantu bemathepheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya esishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuye emaswinko ngosiyana asizameni ukuvula ingqondo imthokazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iBulawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bepheje hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele elisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amagwaqo abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo ngenkosi yabo umfana oqhamuke etsholotsho laphayana ngaphansi kwenkosi Matubula nyabonga
linjani kustudio 7 kojonga umkoma chakuti bonke laba vele hey mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezanupiyeko kati yenu uloku zenu isikhulumeli zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba yeBhalagwe kulesihlobo esabulawayo yini ngayo gala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yakuyona leyo ubona nganini iZimbabwe loku zenu ilizwe lakhe uthetha iZimbabwe kwenze lakhe sibili yiba abantu abangafunakaliwo nalabo ngabo loku zenu umnangagwa ngabantu sibili nomnangagwa nguye futhi waye nguminister of justice konapho ngesikhathi segugura hundi ekhokhelile kuzeni iqembu langkhona so konapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepolisa kana baye benzani shuwashuwa ngabe kula bantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale Bhalagwe bevusa abafi bonaba ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele cabanga into engalunganga ngabantu nalanga na edilizi lokuzenza izinto ezenzwa ngabantu behle behlanye sibili ngoba kulunganga konoku yiko kutshengisela iZimbabwe ibambeni kona mina vele kuyandina mina yadina kuyambhowa mina ngikhuluma so mina nisomndebele mina ndilishona mina nisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele isithede ukuthi siyakilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi dina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZANU-PF okwakathesi kathesi yenza ama-primary election nabo balwa konabo nxa besilwa akula muntu even obotshwayo bhizi ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho konayo amapolisa akabophi but uyabezwe bekhuluma kuphela kungavele ukuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi no thina sifuna ukhipha umnangagwa kathi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayelokuzeni entethwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikadi kuphela mandulayo zifokolo zabantu lezi
salibonani sakabonani kwistudio 7 abasakazi kungiyababingelela siyabona ukusakaza kwabo kunani kangaka besakaza iqiniso akithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavoteli iZANU nge-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyiZANU ma ukhuluma ngeZANU uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba iZANU kunini kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yenu lina bantu beZANU nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheke cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yeZANU yenu le maneni kancane ngeZANU yenu njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi kungani uphumelele engavotelwa kuma-by-election umqondisi kanti ukhulumile iZANU kudala irikile ama-election kudala iwayeuyarikile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umangako kudala bayathethe uyakhuluma bakhuluma ukuthi wona sebewinile mayelena sisafunani isavotelana ngoba umnakako sikhulume sebewinile nalo sicela izeke iphume kuZANU ibe izeke ezimele kumbe kukhitshwe bonke laba abasebenza kuzeke kuchathwe abasebenza abazasebenza ngokuqodwa ubekele kurojwa abantu basezimbabwe khathele thethe gcele kwamanye amazwe ngenxa yenu gcele kwamanye na sahlupheka sahlutshwa futhi inxa yena lokhu lithi izame yini lokhu yini izame wanti ngihlupheka cela ukuthi lihe likhulume into lengqondo umantu ezakhuluma evula umlomo wakhe avulele into lengqondo iphathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni ingamqondisa izayo leqiniso izaphu yebo seyibona kodwa izaphu asikayithembi ngoba yesithengisi maybe singayivotela gcine futhi ithatha amavoti sisakusahonale eharale izaphu mayifuna ukuthi kona kubanjwana kayiphume izimbabwe ibe layo ifune ilizwe lasikhaleli ilizwe ilizwe lethu kodwa kubuyekithi izaphu ma ingaphuma izimbabwe vele seyifuna kodwa ma ilokhu isitiyona ifuna izimbabwe amashona ikhohlwe la ngiyabonga lithule ukukhuluma kwentoko ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevoteli zami izami imini sihluphi yabona
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ukugift isonduku basakazi bengithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetikile MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthethosisekelo weqembu ngomthethosisekelo MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically uyabe usuzicojile kulelo qembu so yikho wabe recall so yena njengoba yena eyi-leader ye-MDC sesithi leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecole yini bemxoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyi-leader ye-MDC Alliance. Lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamxotsha vele ngoba abantu babexotshwa bexotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance. So ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify ukuba ngamalunga ani i-MDCT bayikho babewarecall. So yena njengoba esejike ngapha thina simaze uyimileader MDCT sesithi futhi uyangena e-MDC Alliance kanti uyi-leader yamaqembu amangaki iyi-leader yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje into ngiyabheka ngiyabonga ngokuhlalanza ethembiso
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele lumanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasosha akwele-Russia. Kodwa uhulumende wele-Russia uyalandula imbiko yokuthi ngamasosha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kule mbiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho ele-Borodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucathangelwa ukuthi kule nkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akwele-Russia.
Baba Kandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Hove, Atat Goriwa, Thomas Silvasi, Murai Jena, Lloyd Amoyo, Mangujwa, Jingrei Madondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Dunga Mili Ngomo, Flaxix Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasitia Ndofu, Londolozi Ndofu. Neva Katisia, Chinokurangari Rai, Basa Kuru, Ramakasia, Basa Ramaita, Ibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
umthabeleli ozithi yena moyo wase Zimbabwe. Umoyo umlandeli njalo we Studio 7. Ingoma ithiwa Studio 7. Siyabonga moyo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.